Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 ngoSibandlela 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe yinkantolo namuhla.
Education ni amapolisi zavaratis. Ngantinya sikumeza zavabantu. Hivi ni bona bakati la ubakala kule. Kalmanje bazohamba ngayo. Njoba zathatha imoto ezinye zasizoba zikho. Kale sesizama futhi imisebenzi kangezinye zazo ziyathatha. Senze njani? Ngoba kusala singamawenzi sikhona sesijoni.
Amapolisa aqhuba uhlelo lokuthathela abantu izimoto ezingela nombolo kanye lezingabhaliswanga ngenjongo yokubopha izimota ezisetshenziswa ngamasela.
Bakhona abanye abafuna ukurejistra izinto umathindo bathingwa azwelayo. Siyabona ukuthi ama-republican akufaka imithetho ethize, ikakhulu nxa umuntu siyakwazi abantu abamnyama abaningi enza umuntu wakwazi kuyithukela kwa-23 wacanisiyejele bafuna ukubathathela amalungelo okuvota.
Namuhla kunazwa ikhefu le-Martin Luther King Jr. eMelika ngesikhathi abanye besola abebandla lama-Republicans besithi bethula imithetho evimba abensundu ukuvota ngobunengi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abahlanu yibo abahlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe i-5,000 kuthi abalitshumi lanye bakhululwe kungelambhadalo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UMantshi unkosikazi ukayiDuda uhlawulise abahlanu kodwa wathi abalitshumi lanye bababalisi laba ngabalakho ukubaleka ngesikhathi bethoniswa, kungakho bavunyelwe ukuthi bathonise besuka ngekhaya kungelambhadalo. Idale lithi bengangeneli loba ukuphazamisa abafakazi bakahulumende, njalo kumele kubiswe amaphepha ababewaphethe mhlabe tshengisela. Igqwetha labo umnumzana Thinakeshini ofukuthwa ukhasiswa ngokukhululwa kwabo.
So finally granted bail. They were released on $5,000 bail each. And they were ordered to reside in their given addresses, not to interfere with witnesses, and also to report at their respective police stations, which they have furnished to the court.
Bapi we ibeili, babadale 5,000 RTGS, patua bachali ezingini zabo. Kakumelanga bangenele kubufakazi, kumele baye mapolisi ni nkambe ni abazi nikeze ama polisi.
Uno para wenta haniso ya babalisi ARTUS, umnumza Robson Chere, uthe loba nje bethokoza ukuba abanye babo bakhululiwe bekungamelanga babotshelwe ukutshengisela.
We are not also happy with the way they were treated. They were beaten, they were arrested, which to us was unlawful because they were exercising their constitutional rights.
Sabangangendlela abaphethwe ngayo babotshwa bachayiwa, lokhu akukho emthethweni ngoba bebesenza okusemthethweni ngokutshengisela. Isisekelo sombuso siyavumela ukwenza lokhu.
Uqhubeke sithi bazaqhubeka belwela ilungelo leholo labo lanxa bebotshwa lokuhlukunyezwa ngale ndlela.
The welfare of us as teachers when they are not addressed. So our demands were clear. We were demanding government to pay us decent salaries.
Sifuna ukuba urhulumente asiphe imali zethu, asinikeze imali efika $540. Loba sebephumile sizaqhubeka sisilwa njenge-ARTUS ukuba siphiwe ihole lethu lika-2018 lona elifika ku-$540.
Vaza pendu ya mtito ndaba njaka 17 shula anja. Ama nungawe atuz lawa. Apo chenge skate chenge sela ukukorona wawo pezu gotawa lukolo ya Harare. Ngolwe statule vige juleyo. Ama valisi laba. Vapo chene pambi kwa maofisi uslangoti olwe nasa. Lapo ekate kumele kukuchele umslangano. Ukulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Ababalisi bafuna uhulumende abuyisele iholo labo kumakhulu edlula amahlanu amadola emelika i-$540 lapho ababethola ngomnyaka ka-2017. Inhlanganiso ezivela ilungelo loluntu ezwekazi le-Afrika sezethule imbiko zichasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana nezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amapholisa asisungule uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingela nombolo kanye lezingabhaliswanga ngenjongo yokuqeda udubo lwezimota ezinje ezisetshenziswa ngamasela. Abakubhizimusi lokuthwala uZulu bakhala ngokuthi lolu hlelo solubaphazamisa emsebenzini wabo. Kubika obatabile masuku.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi ukuswelakala kwezimota zokuhambisa le misebenzi yikho okwenza bagade imota ezingekho emthethweni okugcina kufaka impilo zabo engozini nxa sezigijinyiswa ngamapholisa avame ukuphosela insimbi zameva ama-spikes phambi kwemota ezihambayo. Umnumzana Thembelani Msipha omunye wabasebenza emchoveni engekho emthethweni eMshikashika uthi abakwazi ukuthi bayephephela ngapi ngoba labasebenzisa imota lezo sebesesaba ukuzigada.
Thina njengamawizi sithwele nzima ngoba one imota ziyathathwa sasomanga sisakwazi ukuthi singaphephela. Le situation le yamapolisa yenzakala kathesi ngani thina yasihlukumeza njengabantu. Even bona abagadi labo bayakhala kakhulu kanti manje bazohamba ngani njengoba zathatha imota ezinye zasiloko zikho kanti sesizama futhi imishika sikhange ezinyane lazo ziyathathwa futhi senze njani sisemakhaya kumbe siyani ngoba kusalayo singamawindi sizathina sesitshontsha sizatshontsha sibili kwesibekama so hayi lathi besikhala ukuthi ngabe kuthiwa basiyeka sidephele kuyona le mshikashika ngoba kula ngenye indlela lathi siyahlupheka siyazama kalesi kunjani silanto esiyenzile njengoba sizasimemeza khona.
Umnumzana Future Maphosa esakhamuzi sakoBulawayo otshovisa izimota zomshikashika uthi lokhu sokuzalambisa imuli zabo.
Ukuthathwa kwezimota lokho kwenziwa ngamapholisa baphambanisa kakhulu ngaba yathi imota ziyelungisa kuphela amalokuzenini bengazithathi. Imota lezi zisebenza ngazo yize sidla kuzo imota lezi. So abantwana bayakudlala nxa imota zethu zingathathwa. So ngoba amapholisa asesenza vele kube nzima lokuhamba kwabantu emgwaqweni njalo futhi kunzima ngoba vele zonke izimota kazivunyelwanga ukuchova. So thina lati sithova sidla khona lapho asigangi ngalezo mota kodwa sithwala umphakathi sincede umphakathi lati sincedise ukuthi sithole ukuphila.
Unkosikazi Thubelihle Ntuli isakhamuzi sakoBulawayo wagada umchova nsuku zonke uthi okwenza bagade imota ezingekho emthethweni ikuswelakala kwezimota ezibathwalayo.
Uhulumende wafaka sibili ozukho esithi uyanceda kodwa iqiniso likhona ukuthi wenza izinto zabawesi ngoba selokhu kwaba nabozukho i-transport yaqala ukuhluma. Thina njengabagada nsuku zonke sisebenza ngesikhathi ukuthi uzukho uyama i-hour yonke engabuyi sigcina sigada okukhona njalo umshikashika uyazama ukubamba isikhathi kulo zukho okuyikho uhulumende okumele akulungise kuqala ukuze wonke umuntu azizwe ephephile.
Unkosikazi Sithulisiwe Thuli yena uvumelana lokwenziwa ngamapholisa ngoba ubugebengu sobubuningi kakhulu elizweni.
Singananzelela ukuthi ubugebengu okubanjwa inkunzi ngemota ezingela ama-number plates besobubuningi okunganani. Lokho okwenziwa ngamapholisa kulunge kakhulu ikakhulu emotweni ezincane ngoba athesa kula transport but ukuthi ugade imota encane kunzima njengathi abomama ukuthi kumakhombi achova incedisana labo zuku aluba amapholisa akukhangelisisa lapho ngoba bayabe bencedisa labo i-transport iyabe isinlutshwane kakhulu.
Amapholisa aqale uhlelo lokubopha izimoto ezichova ukungekho emthethweni lezingela nombolo kanye lezingabhalisanga mhla ka 15 Zibandlela 2022 bedinga ukubamba izigebengu ezibamba inkunzi edolobheni. Umnumzana Bless Mochi Shaka ohlangothi lokwethulwa kwembiko emapholiseni aweZRP kwazise uZulu ukuthi benza lokhu ngoba befuna ukubamba izigilamkhuba ezisebenzisa imoto ezingela nombolo njalo bazaqinisa imizamo ukuze babone ukuthi lokhu kuyalungiswa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le parlamente selisungule uhlelo lokudinga amalunga eZimbabwe Electoral Commission IEC2 ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka 2023. Ikomiti yalelidale iStanding Rules and Orders ithi uZulu kumele aze phambili abhalise amabizo alabo afuna babe ngosikomiti abazagcwalisa izikhundla ezizavuleka ngoNtulikazi. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo wezekhi unkosikazi Priscilla Chigumba ukuze sizwe ukuthi ibaphi osikomiti abazatshiya umsebenzi. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Izek Commission constituted ku chapter 12 section 238 we-constitution yeZimbabwe. So ithuba elikhona kathesi ngelokuthi kukhethwe izizalwane zeZimbabwe zikhethe abantu abafisa ukuthi bengabe bengangena ku-commission yalezekhe ukuthi kuncedise ukuthi ama-elections ahambe ngendlela eyiyo. Okuqakathekileyo ukuthi umuntu lo esimkhethayo ebe yisizalwane seZimbabwe njalo ekhona lapha eZimbabwe. So akukhathalekile ukuthi kumbe ufunde okunganani kumbe kafunda okunganani. Nomination is open ukuthi umuntu sesingazikhethela ukuthi ubani sibonana nasincedise njalo. So kuzaba le shortlist, kuza shortlist abantu ukuthi bangangena ku commission le. But okuqakathekileyo ukuthi uchairperson wezekhi lo vice wakhe yibo u deputy wakhe yibo abantu aba full time ezekhi laba babe ngama commissioners nje bencedisa endabeni zokhetho. So uchairperson uyokumele ukuthi ebe ngu former judge kumbe ebe ngu judge kodwa lawa ama commissioners usungakhetha noma ngubani ukuthi obone ngani nje sala seZimbabwe engancedisa ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Then i-final authority nguye upresident osezathi hayi abantu enibanominitile sibabonile kodwa sesicabanga ukuthi laba lalaba lalaba yibo abazakwanisa ukuthi bangene babe kukhomishini yonale.
Abanye siyake sizwe bekhala ngokuthi izeki yinto yeZANU PF. Ungabachazisela ukuthi kungani kuqakathekile ukuba nabaphatheke kuhlelo lokukhetha osikomiti bali commission.
Ngomthetho weZimbabwe kuvuliwe nje kathesi ukuthi abantu bephatheke kuhlelo lolu. Kodwa kusuka kube yinkinga ukuthi abantu abaningi bathi ah ngeke sizihluphe ngoba umongameli welizwe uzazikhethela yena ukuthi ufuna abani angene kuleyo commission kumbe ufana abani engabi khona kuleyo commission. So yiprocess ekhona emthethweni ukuthi kumele sinominate abantu bahambe kuma interview from ama interviews then sokushortlistwa sokukhethwa ke ukuthi khona ongaba ngucommissioner ngubani. Kodwa ifinal authority ekuselection process ngupresident ozakhuluma ukuthi hayi ama commissioners eliba nominate le yila sa interviewer sa shortlister. So ama commissioners amacha yilawa lalawa 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 ngesikhathini esiningi abantu bayakhala kakhulu ukuthi khona hayi izabe isuka ihambele phambili ekukhetheni ama commissioners ona lawa. Kodwa esikutsho ukuthi khona ithuba likhona ukuthi izizukulwane zeZimbabwe according to the constitution zikhethe ama commissioners.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somanyano okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi oEkhaya Vote 2023. namuhla eMelika kunanzwa ikhefu lokuzalwa kukaMartin Luther King Jr. ngesikhathi abebandla lamademocrats besola abebandla lamarepublicans besithi babumba imithetho emibi evimba abensundu ukuthi bavote ngobunengi. Ngaphandle kokukhankasela ilungelo lokuvota kwabensundu, uMartin Luther King wayelwela ukuba kungabi lobandlululo eMelika lapho abensundu ababegqilazwe khona ngabamhlophe. Abanye bathi imithetho yama-Republicans le iyabaselwa ikungena kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump embusweni. UTrump labanye bakhe babefuna kulahlwe amavoti amaningi ngesikhathi sokhetho lwanyakenye besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lamademokrasi lithi lokhe lilwisa ukuvimba limithetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Busani Mbusontini.
Ngiyamkhumbula njengomuntu oyihero, engumuntu owalwela amalungelo abantu kakhulu lapha eMelika. Besikwazi konke abantu abamnyama babengavunyelwa ukuvota, kwakule misebenzi abangeke bayenza. Kuningi uMartin Luther King wakwenzayo esikhona sikubona namuhla kusenzakala. Kungala Martin Luther King Obama wengeke waba president. Kungaso Martin Luther King i-current VP uKhamarani kakhula kakhulu. So kuningi uMartin Luther King wakwenzayo esikubenefithayo.
Yebo, siyabona kodwa-ke uthi kulezi nsuku kukhanya kuyahlupha udaba lolo lokuvota. Kambe ukuthi ayisikho akulwela. Sibona ngazange kulabanye abantu asebekulwisa khonokho.
Yikho akulelayo sibili, kodwa siyazi ukuthi kule mfene bakhona abanye abafuna ukurivesa izinto uMartin Luther King wazilwelayo. Bakhona abantu abafuna ukwenza ezinye izinto zenza ukuthi abantu abamnyama bengavoti ngokuthanda kwabo. Ngokuthi bevotela abantu ababathandayo, ikakhulu singaphela endaweni enjengabo-Georgia lapho kugcwele khona abantu abamnyama lamaya-ma-Southern States. Siyabona ukuthi ama-Republican afuna ukufaka imithetho ethize, ikakhulu nxa umuntu siyakwazi abantu abamnyama abaningi ngenzeka ukuthi exhinye umuntu sekwazithola engekho kusayidi efana lo mthetho. Nxa umuntu wakwatshontsha ngitshukela ngobatshontshisiwe ithi wagcina isiye ejele, bafuna ukubathathela amalungelo okuvota. So siyakunanzela ukuthi kuyenzakala, kodwa hhayi lokhu akususi imsebenzi zamaThin Luther King.
Ye, umuntu oseZimbabwe singathi-ke ngathaphani khona kokwenziwa nguMartin Luther King.
UMartin Luther King ngamfanisa labantu abahamba empini esiyalwela izwe leZimbabwe. Kodwa khona kade sikhuluma ngakho ukuthi lapha eMelika izinto uMartin Luther King wazilwelayo ziyariveseka one by one. Kuyafana laseZimbabwe, abantu bahamba empini besiyalwela i-one man one vote, kodwa siyabona ukuthi ivoti yonaleyo eyayilwela ayisahlonitshwa.
Umnumzana Busani Mbusontini udabuka eZimbabwe kodwa uhlala eMelika. Ku-Life Talk namhlanje sikhangela isimo somkhuhlane we-COVID-19. Lanxa ukumemetheka kwe-COVID-19 sokunganeno kulezi nsuku, abanye abazali bathi besabela ukuthi umkhuhlane lo ulakho ukusabalala njalo ngamandla ekuvulweni kwezikolo okukhangelelwe ngenyanga ezayo, njengalokho okwenzakale ngekhefu leKhisimusi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zezempilakahle sikhuthaza uZulu ukuba aqhubeke elandela iziqondiso zokuvimba ukuthelelwana lula kwe-COVID-19 lanxa isimo sababanjwa yileli gcikwane selisehla. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Hey, Masabe Zulu, lokhu ukuthi khona sikhwazana ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lolu lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron. Lokhu lukhona njalo liyaxwayisa ukuthi libe ligqoka ama-face mask, livala amakhala, ligeze izandla, linjalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona, lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona. Siyaxwayisa Mahlabe Zulu, umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili. Yikho akumelanga siwudelele. Siyabonga.
UNkosikazi Phumuzile Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabakhathazwa ikuvulwa kwezikolo ngemva kwamaviki amabili.
Izikolo ukuvulwa kwazo in 2 weeks time. Alikhula lesi sifo se-COVID sisiloke siqhubeka siya phambili. Sikhangela abantwana ukuthi zivaliwe izikolo, abantwana abanye bavale masinyane ngenxa yokuthi izikolo besezi-affected nge-COVID, abantwana abaningi besebegula. So nanku manje siyavula futhi, siyabuyela back to square one. Khona phanathi sikhona futhi, abantwana sibuqalisa ukuthelelana. Kunje basuke emzini etshiyeneyo, bafike ngalesikolo kuyahlangana kuyadliwa ndawonye, kuyabanjwa amakhala, kuyathini, bethelelana khona phana i-COVID. Abantwana futhi bayadla bengagezanga izandla.
UNkosikazi Nesisa Mkandla wasemzini owenkulumane yena uthi uhlutshwa indleko ebuya lomsebenzi wokumelana laleli gciwane, ngoba nanxa abantwana bengasafundi okwesikhathi eseneleyo bakhangelelwe ukuhlawula njengemvama.
Sizwa kudana kakhulu ngalokho okutshiwo nguhulumende ukuthi izikolo zizavulwa in 2 weeks. Kambe khathesi uhluphe silalo olokuqala ukuthi abantwana bayakhula besezindlini, ama-inform adura. Ngendlela izikolo kulokho kuthiwa zivaliwe zingavuli, ngabe bahle baqume lokuthi abantwana bengasagqoki ama-inform, bagqoke izigqoko zabo, ngoba sisoze senelisa ukuthi sibe sithenga ama-inform every time ngapha le fees la ikhwela. Ukuhambisa abantwana kuma-extra lessons ungungu wedwa ngapha lesala liyabe lokhu imile, akulanto ekhwelayo kodwa engena ezikhwameni zethu, kodwa ama-fees ama-inform yonke into iyakhwela.
Olona amalungelo oluntu uNkosikazi Cora Ndebele uthi kulungile ukuvulwa kwezikolo, kodwa uhulumende kumele abone ukuba izikolo ziyalandela izinqumo zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Izikolo kulungile ukuthi zivule ngesikhathi ngoba kunomkhuhlane wobhubhane lwe-COVID. Abantu angasebedisturbeke kakhulu kusukela emnyakeni ophelileyo, lokho umkhuhlane lo siphila lawo. Ngezinye indlela sofuze sibe le ndlela yokubana siphila lawo ngapha impilo yethu iqhubeka ngendlela esiphila ngakhona. Ngalokho abantwana bafuze bafunde iminyaka esiminingi bephambaniseka. Uhulumende afuze akwenze ukuthi amesure ukuthi izikolo ngezikolo adate COVID-19 regulation, okuyikufaka kwamamaski abantwana besikolo, social distancing, labo sanitizer ngeclass ngeclass. Njalo akhuthazwe i-regular testing nxa kulomntwana ongezwa kuhle amise ehle hambe ekuza ama-regular, kube lama-regular testing. Ama-teacher nthemba wonke amatisha kufuze ngaleso sikhathi kube wonke umbalisi ese-vaccinated.
Esethula umbiko wokwengeza ezinye insuku ze-COVID-19 lockdown, umsekeli kamongameli enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga uthi izikolo kuzamele zithole isikhathi sokulungiselela ukuze abantwana lababalisi bathi beqala izifundo bangabi sengozini yokuhlaselwa yileli gciwane, njengalokho okwenzakale izikolo sezizavalwa ngekhefu lekhisimusi. Wathi wesaba ukuba uzamemetheka ngamandla umkhuhlanelo. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID abedlula amakhulu amabili enkulungwane 226,078, kwasila abedlula amakhulu amabili lasikhombisa enkulungwane 207,102, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,247, okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu ayisikhombisa 13,729. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine lamakhulu amabili 4,206,094 okwakuqala, ukuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu lamakhulu amabili 3,232,122 asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha enkulungwane 26,631. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Zemidlalo uyantengantenga umkankaso weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi okulwisa ukuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano wenkezo yezizwe zomhlaba i-2023 ICC Cricket World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Uzamele libophe ziqini iqembu laseZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Chevrons njengoba kuyilo elihlezi emsileni wengalane imiklomelo yokumncintiswano we-2020 2023 ICC Men's Cricket World Cup Super League. Wona usetshenziswa ukukhetha amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uStuart Matsikenyeri uthi sebegugule indlela abacabanga ngayo ukuze bathole imiklomelo bakhuphuke engalaneni yemiklomelo. Imidlalo yonke ye-Super League okutsho ukuba iqakathekile ngoba kumele sibuthelele imiklomelo. Sesifike kusibanga esokuthi sisodwa siyavumelana ukuba sikhathele ukuhlala sidliwa njengelizwe, njalo sesiguqule ingqondo zasuka ekutheni kumele sincintise kuphela, kodwa kumele sibe lenjongo yokunqoba. Iqembu leZimbabwe lelijike amanye emsileni wengalane imiklomelo lile miklomelo ngamachumi amabili lanhlanu ngemva kwemidlalo elitshumi ngesonto linqotshwe ngama-wicket amahlanu liqembu leshiri Lanka emdlalweni wokuqala kwemithathu okumele liyidlale eSuper League yohlobo lwe-One Day International. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba lingala lilokhu linqotshwa.
Amathuba amaChevrons ukuthi-ke ahambe ku-Cricket World Cup akhona, kodwa-ke singathi thina malutshwana kakhulu ukuthi bathole i-automatic qualification spot zona lesiyana, ngoba kufunakala amazwe angu-8 nje nxa sikhala umdlalo wekhilikithi kudlala 3 matches okusho ukubana ke ngingaze unqobo kodwa ke kuzaphindwa esibili ukuthi lo wesithathu ngendlela endlala yabayisebenzisayo ku-ICC. So indabeni zakufanele lidlale 3 times ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempela ngempela yini elinqobileyo.
Ngesonto iqembu leZimbabwe belitshaye kuhle ibhola lakuthelela amaranzi angu-296 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munomunye kuma-overs angamachumi amahlanu. Lesukela seliyehluleka ukuvikela lelo nani lavumela eleSri Lanka lafikisa amakhulu amathathu amaranzi kuma-overs angu-48.3 okutsho ukuba sekusele amabhola ayithoba munomunye kuphela ukuthi umdlalo ufike komlindi uyagcina. Ngolwesibili la maqembu azadibana emdlalweni wesibili kuthiwa wesithathu khona ngolwesihlanu mhla zingamachumi amabili lanye. Iqembu elinqoba emdlalweni owodwa lithola imiklomelo elitshumi ukuthi umdlalo ungaphela zingujikilobhanqa. Amaqembu amabili athola imiklomelo emihlanu iqembu ngalinye. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngiJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe ngesibambiso sebheyili inkantolo namuhla. Amapholisa aqhuba uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingelanombolo lezingabhaliswanga ngenjongo yokubopha izimota ezisetshenziswa ngamasela. Kunazwa ikhefu le-Martin Luther King Jr. eMelika namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.